Njengenjwayelo abantu asebeyijwayela into yabo yokuabuse ama court processes because bayazi ukubana they are not popular with the people, they are only popular with the judges and ZANU-PF that they are saving. So yikho begijimela khona. Why kathi usengezo nxa engu-SG wamampela engagijimela ebantwini abayibo ama-ultimate deciders kuma-political issues than to abuse ama-legal processes.
Kodwa khona kuyini okwenze ukuthi u-Astalo Sibangene ngaphansi kwe-CCC bekwazi ukuthi umthetho ndaba enxayo makuhle?
Angazi ukuthi i-point bani abafuna ukuyiprova, kodwa sonke siyazi ukubana i-CCC ngobani, yaqalwa ngobani, kuphi, konke lokhu siyakwazi. So bona bahamba ngento abakholwa ukubana into yabo, bale conviction ngayo ubana yibo abayiqalayo. So kulalelisela elibatshontshelayo lisebenzisa ama-court kanye leqembu elibusayo. Yikho lokhu esikubiza sithi political fraud ekhomithwa ngosengezo Tshabane.
Kuyangaphi konke lokhu, baba Mlala?
Ukugcina kwakho ukuthi izanu ivele ilwa le opposition, so iyathola lapho kulesikhala khona. Izanu ifanana le mpethu ingena ngenxeba, ibone inxeba eliku-CCC yangena lapho, and wonke abakufunayo ukuthi kungabi le democracy, basale bebusa bodwa ukuze baluthe ngitsho la resource bani khona.
Ye, kodwa abanye bathi uMnumzana uTshamisa nguye waphambanisayo ukuthi kungakhanya ukuthi iqembu leli limi njani. Nxa sisikhangela isisekelo seqembu lokunye okunjalo, ibandla ngazani limi kubi?
Yebo, abantu bangakhuluma bachothoze uMnumzana uTshamisa, kulilungelo labo, and ngiyethemba uMnumzana uTshamisa uyabalalela laba bantu uma bekhuluma izikhalazo zabo. Kodwa ukuthi iqembu elibusayo lisenze thina sigcine siblema uMnumzana uTshamisa, uMnumzana uTshamisa uyi-victim kunye lathi abantu beZimbabwe singama-victims eZimbabwe. So singafuna ukuthi silalele onguye oyi-perpetrator esitshela ukubana enye i-victim yiwe ephambanisileyo.
Kodwa vele kulungiswa njani konke lokhu, baba Mlalazi?
Well, I think ultimately i-solution to all this yikubana abantu beZimbabwe babambane, baqhubeke belokhu besilwa, bapushe for ama-reforms esivele siwafuna, both economic and political reforms. Yikho kuvele kudingakala kwenzela ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezigcwele umhlaba wonke kolunye usuku zikhumbule ekhaya.